umgaba wathi ungakhuluma kubuzwakale udodwe khonapho abantu bonke besesaba ngesikhathi kamgaki kabeku ngesikhathi kamnankagwa leso abantu bonke bakhululekile ukuthi bachothoze kumbe bakhulume noma yini embi abayifunayo kumbe ithize bechothoza belezizathu zabo ngakhonokho bakhululekile ukuthi bakhulume abantu bekhululekile njengakwenzakala kwamanye amazwe akhululekileyo njengakhonapha lapha ezimbabwe kathesi abantu bakhululekile ukuthi bakhulume bachothoze benze loba yini nama-demonstrations lana ayekhona ama-demonstrations akuqala ayelokuthula ayenziwa kwakuzange kube lahlupho kodwa i-demonstration iyaphambanisayo yile yeyabantu laba abacika sebetshontsha impahla zabantu bedilisa izinto zabantu lani lani in the name of i-demonstration yikho kathesi urhulumente seqaphele ukuthi kungapho ngiyekelwa nje kwizinto lokho kungagcina sokusiba lokugama okuthize njengokugama lokho kwaba khona ekuqaleni umehluko ukhona sibili kakhulu omkhulu kakhulu
kodwa abanye abantu batho bakhuluma besithi kungana kula mehluko ngoba lokhu kulabanye abantu ababotshwayo abacatshangela ukuthi bafuna ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kambe kuyahlala kunjalo kuyingoma efanayo yini babakhawule
ukubotshwa kwabantu vele kipsi kukhona ikakhulu labo abantu abacatshangelwayo ngitho ngithe uhambe ngakhona ngapha e-America lapha elikhona kipsi abantu bayabotshwa ungathutsha inxa uvelela kwombokobochina ucatshangwa nto uyisipayo uyabotshwa uziyekhululwa ngaleso usuhluzi usuke wakhangela ukuthi silo wahluzisisa ukuthi asomuntu olande ukuthi enxa ungubuya usiyo-terrorist umbaso uyabotshwa noma uthiya ngaphi kobo-korea khona ngalo kufike ucatshangwa lenxa uyispayi sivele e-America kumbe kobo-russia uyabotshwa vela kula muntu ongaqatshangwa ephula umthetho welizwe ongabotshwayo wese still laba bavele baphuma egcekeni bayiwele ubufakazi obugcwele ukuthi laphana kade besenza lokhu besithi akuyenziwe lokhu kumele kudingisiswe balandele ngomthetho beyesiwe simakhoti beyefika ekhoti batholakala ukuthi ikhoti khonapho ikhoti ibe yiyo ehluzayo ukuthi umuntu lelo ekuqala kumbe kakaqala xa engalakuqala ilahlele kathana ikhoti azivumele azihambele umuntu
ye kodwa kuyabheda ngani phela abantu bengani bagijinyiswa ezimbabwe kunganakupheli lokhu babakhawule
mina kodwa kipsi ngiyamangala ukuthi kathesi ngisesigodleni ngikhuluma zinje abantu abagidinyiswayo bonabo mina kambaboni ukuthi kathi abagidinyiswa kodwa abagidinyiswayo behambe besiyadinga ukugidinyiswa ngendlela ezakhona bafuna ukugidinyiswa ngazo baza kuthola ukugidinyiswa nxa besephula imithetho yelizwe ngoba entweni zonke ezenziwayo abantu abahlanganise amakhanda balungise akwaleyo ukuthi abantu bademonstrate kwathi peaceful demonstration iyavunyelwa kwi-constitution yezimbabwe ikhona ukuthi kuyavunyelwa ukuthi abantu batshengisele ngokuthula bengadilizi impahla bengadilizini kanti khona ngicela ukubuza ama-human rights la aqalisa ukukhangela ukuthi kwenzakaleni baqalisa ukukhangela sekudiliziwe yonke into zogazi abantu sebebotshwa akukhangele nxa kukhangeliswa ama-human rights yona labakhangela abayima-human rights laba abakhangele ukuqalela ukuthi badlwane usukile wahamba wadiliza izinto zonke wadile wavalela abantu ukuthi bahambe kanti kuvalela umuntu ukuthi ahambe emgwaqweni umthisele izimota asukephula ilungelo loluntu lololo ngokunjalo umthetho umele uyehle ufike ebantwini abantu bajeziswe nxa kukhona abantu abanjengalabo.